Kutelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhangela udaba lomlamu. Kambe umlamu ngubani lapha ekhaya? Ake sizweni ke uMadube usafile line ukhona ngale ke kweLebotswana. Lo baba uNqondo Banzi Magonya ukhona ngale ke eBrithani. Lezincwadi zamasiko esintu. Umlamu lapha ekhaya ngubani?
Ngesintu, uma ngithe ngathathwa njengoba mthethi, abafowethu, usisi wami kungumna wami ondilandele umlamu. Ngathi umna wami vele ngesintu ngiyumlamu kubaba lo mthethi.
Makonya?
Yebo, Mthembu.
Umlamu, bani lapha ekhaya?
Hayi, lami ngiyalibingelela abalaleli. Njengoba uMadube ekutsho, Mthembu, umfowabo kaMadube omncane. Owesintwana kungakhathalekile ukuthi uphuma kuphume noMadube kumbe ngabantwana abazalwa ngamajaha inye engumncane kuMadube engowoDube ephuma ekhalweni lwakoDube umlamu
ehe pho uMadube lapha-ke umlamu kaMagonya kumele ukuthi baphilisane njani
kube ngumuntu oba very close to uMagonya aphinde abe very close to him nodadewabo kodwa lezi zinto ngangizibona zisenzakala ngesikhathi esesidlulekiso isikhathi esesikiso kathesi ziyenzakala ngendlela enhle ziphinde zenzakale ngendlela engabayithaba umlamu yakwaba umlamu sibili ibe too close nobabayabe ngithethe esendlini kungabi lenye into nje oyicabangelayo umlamu uyaphinde futhi abe umlamu abe too close nobaba ngithethe esendlini kuze kuphinde kuvale umntwana, kuphinde kubuye umntwana ekhaya, unxa usuthi uyadiscover uthole ukuthi hayi umntwana vele uvela khona apha ekhaya, umlamu lapha abehambe khona, uright, akakho right njalo, emsebenzini kakhulu kuloyise eyabe ethe wangithatha lapha ekhaya.
Baba Makonya?
Yebo, Mthembu.
Umlamu ume njani khonapho-ke? Nxa usukhangele yena wena ngokwakho?
Hayi, ngiyakwazi ukuthi ufuna inkamata yagobhoza Mthembu. Akunjalo, Mthembu. Uyabona, njengoba uMadube kubeka, nxa ngingalamuza, kusho ukuthi ngiyabe ngibambibele. UMadube akutsho-ke ukuthi kwezinye insuku kuyenzeka ukuthi umkakhe abambe umlamu ibele ligcine liphuma uchago yikho akutshoyo ukuthi kwezinye insuku uyawuzibonisa kulo mntwana ekhaya kanti-ke khona akusinto embi Dube ikakhulu nxa kuyukuthi wena baba walapha ekhaya kuyinto oyikhuluma lomkakho ukuthi kawufuni ukuthi ilifa liphume liyedliwa ngesinye isibungu phandle nxa kuyukuthi kulesidingo sokuthi ekhaya lapha kube lomunye umama wesibili okube nesithembu ungakwenza lokho kodwa kuyakumele ukuthi kube yinto oyikhulumisana lwangakwakho likuvumelane
Madube ungakumela lokho
hayi
indabaangiye
ngikwazi ukukumela umlamu kumele ahloniphe umuzwayo phinde ahloniphe umuntu engihlala naye umuntu engihlala naye naye engakhazi ubambibele lize liphuma uthaa ubamba ye wawumuntu wakudala sabadala babebamba njalo abelibamba kungabi leyinye into eyenzakalayo but owakhatheki sibili yabamba lizichaphelezelisoko
sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silo mama usakhile line uMadube lo baba uNqondo Banzi Magonya lezi zingcwethi zamasiko esintu asihlanganeni singabaphindileyo ngeviki ezayo.